Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Asikuthakazeleli lokho ngoba we are not small. As long as we are a party, we believe ukuthi sizinkunzi. Kube sokuba khona olunye uhluphe esulunanzelelayo ukuthi benza umumo ungani uthanda ukuthi kumele amaparty amabili eZimbabwe, kukanti ke silamaparty ayedlula 20 parties.
Amabandla ezombusazwe amacha atshela umhlangano wokuhlaziya i-referendum lokhetho lwanyakenye ukuthi abezindaba labalondoloza ukuthula basekela amabandla abunjwa kudala.
Masikhayela imali le evela kufawo isiya yenkayo ukuthi incedise izakhamizi ukwenzela ukuthi zibe le sibaya ezinkulu. Sibona kuyimali ekahle kakhulu, kodwa sifisa ukuthi ngabe bayancedisa abantu ukwakha amadibha lapho inkomo eziyabe zidibha khona lokwelatshwa inkomo.
Inhlanganiso yomanyane wamazwe omhlaba ekhangela ezokulima lokudla ye-Food and Agriculture Organization isungula isikhwama semali sokuphathisa ukufuywa kwenkomo. Umfanyana oleminyaka eyisithupha obikwa eqanjelwe ngumuntu ongaziwayo evela esikole emangweni weBambathi ePlumtree ngolwesibili utholakale izolo esefile. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe amacha atshele umhlangano we-All Stakeholders Review Conference wokuhlaziya ukhetho lwe-referendum lokhetho ukuba abezindaba kanye labalondoloza ukuthula batshengise usekelo lwabo kumabandla abunjwa kudala ngesikhathi ukhetho lwanyakenye luqhutshwa. Lokhu bathi ngokunye kokubangele ukuthi la mabandla athole isiphatho esehlukeneyo okungalinganiswa kwamathuba ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Intathe ezindaba ethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangena lomhlangano owenzelwa eHarare International Conference Center oqoqwe ngabenhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission bavumele nokuba usemkhulu umsebenzi wokwenza kube le nguquko kundlela abezindaba labalondoloza ukuthula kakhulukazi amapholisa baziphatha ngayo ngesikhathi sokhetho elizweni. Umnumzana Sambulelwe Chabangu obona ngezokuqhutshwa komsebenzi ebandleni le-People's Democratic Union uthi lanxa uncomeka umsebenzi owenziwe izintatheli zindaba ngesikhathi sokhetho lwe-referendum kuyasoleka ukwenza kwamankampani manye ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lukamhla ka-31 Ntulikazi nyakenye.
Asikuthakazeleli lokho ngoba we are not small. As long as we are a party, we believe ukuthi sizinkunzi. Kube sokuba khona olunye uhluphe esulunanzelelayo ukuthi benza umumo ungani uthanda ukuthi umele amaparty amabili eZimbabwe, kukanti ke silamaparty ayedlula 20 parties.
Uchabanga uveze njalo ukuba bekusobala ma kukhangelwa indlela intatheli zindaba beziloba ngazo ukuba bezithatha uhlangothi zisebenzisa amagama angalunganga ukutshotshozela inzondano phakathi kwenkokheli labalandeli bamabandla ezombusazwe elizweni.
Ezinye zezinto eziqakathekileyo ukuthi njengabona zindaba kwazini ukuthi create i-platform e-even.
Enye yengcwethi efundisa ezokuthapha izindaba ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST, uDr. Lotoni Igwa, uthi ziwuphethe ngendlela intatheli zindaba umsebenzi wazo lanxa beziphosisa lapha lalaphaya kungani bathatha icele kumabandla ezombusazwe. Ukusetshenziswa kwamagama angalunganga wokuthuka uyigwa uthi ngokunye obekutshotshozelwa ngezinye zentatheli zindaba ngesikhathi sokhetho.
Ngibona ngani intatheli zakithi kusadingakali ukubana ukuthi baguqule indlela zokungafuni ukungathekisa okwabe kukhulunywe ngabantu bona laba abakuhlanganiso zombangazwe esingathi khona thina ngesilungu i-hate speech. Kungakho-ke besifisa ukuthi intatheli zethu ngalazo nje ziyagcizelela leyo nhlonipho ukuthi imbono yabantu lanxa yebo yesehlukane ihlonipheke.
Ababona ngezokulondolozwa kokuthula elizweni abagoqela amapholisa e-ZRP labo bangene lomhlangano wokudinga indlela zokulungisisa inkinga ezihlanganwe lazo ngesikhathi sokhetho lwanyakenye kusukela ngesikhathi se-referendum lalapho kudingwa inkokheli zikahulumende. U-Senior Assistant Commissioner Lee Mchemwa utshele lomhlangano ukuba umsebenzi wamapholisa yikulondoloza ukuthula lokuvikela izizalwane zonke zelizwe kungakhathalekile ukuba ngezaliphi ibandla lanxa amanye amalunga ezombusazwe ebephikisana lakho. Kuvunyelenwe kulomhlangano ogqitshwa kusasa ukuba lanqabe izindaba beqhakathekile sikhathi sonke kakhulukazi ngesikhathi sokhetho bamele baphathe umsebenzi wabo ngendlela eyiyo batholise amabandla wonke amathuba afanayo kungathathwa hlangothi njalo behlukane lomkhuba wokutshotshozela inzondano phakathi kwenkokheli labalandeli amabandla ezombusazwe kuthi abezeki bona bakhuthazwe ukuba babotholisa abezindaba laba lonke ulwazi phezu kokwenzakalayo isikhathi sesekhona njalo basebenzelane labo kikho konke ukuze uZulu aluthole ulwazi phezu kokwenzakalayo isikhathi sonke kusukela ukhetho lolungiselelwa lalapho seluphelile. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.